Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikubolile phambilini iqembu elibusayo lithi lanqali idliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngokuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi, kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani.
Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo?
I-EMA ifanele itshele abantu ihambe ifundise abantu.
Ibandla le-CCC lithi ingozi yomlilo ethethe imphefumulo yabalithume esigodini ngomvulo ngabe kayenzakalanga aluba uZulu efundiswa ukuzivikela kundaba zomlilo ngabogatsha lwe-EMA.
Siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona, ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona.
Sizezwa ukuthi bona abe-EMA bathini.
Ngakho kubuhlungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela leyo abaziphilisa ngakhona bese bebulawale emsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzamayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethele imisebenzi abayikhethayo bese bebulawelwa kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni kulandela ukubulawa kwabesifazane abayisithupha abaphila ngokuthengisa ucansi kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokusele inyanga eziphansi kwechumi ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu lisithi imithetho yezokhetho yamele kucele lebandla leZANU-PF. Leli bandla lisanda kwethula ugwalo olumumethe izikhalazo zalo oluthiwa Prepare. Ezinye zezikhalazo zebandla leli yikuthi amabandla wonke ancintisayo aphiwe amathuba alingeneyo emisakazweni lemaphephandabeni kahulumende. Ugwalo lwabavoti i-voters roll kumele lwehlulwe kahle kungela magama abafayo lokupha abantu mgceke nqabelufuna lolugwalo hathi okwenziwa kathesi. Abahlala phandle kwelizwe baphiwe ithuba lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Kungakhathalekile ibandla elibusayo leZANU-PF lona liphakathi kokuhlela ingatsha zalo ele-CCC elingelazo lezingatsha. Ucwaningo lwe-Mass Public Opinion olwethulwe kuyonale umnyaka lwatshengisa ibandla leZANU-PF linqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Kambe ngeliphi ibandla elizanqoba kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile, siyabona endaweni ehlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile. Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa, lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa, kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa. Sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa, sikubonile njalo imihlangano yama-political parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano. Abazange bathola imvumo, lokho kuqhubeka bevinjelwa, kodwa iqembu leZANU-PF likhululekile ukukhampena ukukhankasa lapho elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga, okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolu olungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo, uvimbela intathela izindaba, uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo, ukubuswa kabi kwelizwe, ukudilika kwezomnotho, kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda, into ezalahla abantu, into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli izindaba. Ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu, kube le demokrasi. Ngakho-ke emuntwini ongathandi idemokrasi lamalungelo abantu, into yokuqala vele ayilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela, kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu, kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona. Bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo, ukuze kube lemisebenzi, kube lezibhedlela, kube lezikolo, kube lemigwaqo, kube lempilo entsha nje, kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki, kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo, kuphele zonke lezi zinsizi. Kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni, mhlawumbe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo. Kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu, impilo ephilwe elizweni kabayithandi. Kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani, kuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi likhuthaza inhlanganiso ye-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ukuthi iqinise imfundiso ebantwini eyokuvikela ukulumatha komlilo wendle kanye lendlela zokucitsha nxa usuthe waqhamuka. Lokhu kuza ngemva kokubhubha kwabantu abalithumi ngomvulo bezama ukucitsha umlilo eplazini esigodini esigabeni seMathebeleland South. Asizweni amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafas Banda asithumele wona echasisa okuningi ngalolu daba.
Ibandla labantu Citizen Coalition for Change ikhala lezimuli zesigodini lezo ezathabalaliswa ngumlilo weganga. Sibuhlungu mahlabezulu ukuthi usapho lwesilo umzilikazi lutshe kungani lutshani. Yikho ke uPresident Chamisa ukhala labantu beMathebeleland South kakhulu lezimuli zalaba abantu abathabalaliswe ngumlilo. Siyamangala, sibamba umlomo wangaphansi ukuthi kanti kwakutheni kuze kutsha abantu abangitheni. Kutshengisa ukuthi abantu abafundiswanga ukuthi umlilo ingozi. I-EMA ifanele ukuthi itshele abantu, ihambe ifundise abantu ukuthi umlilo ubiswa njani, hatshi ukuthi abantu bazakugijima nje bengalalutho besiya bulawa umlilo ngani bafela ugehena kaSathane. Yazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende kwezinye indawo uyadeclare izinto ezinje ethi i-national disaster. La ngapha esigodini eMandebeleni siyacela sikhangele ukuthi kambe iZimbabwe izancedisa yini emfeni lendleko zalaba abantu abasitshonileyo. Mahlabezulu limnyama elangaphilanga ngoba abantu abangaka bafile bafe nzima. Hathi kubuhlungu kakhulu, yikho sikhala lemuli zabo, siphinde sikhale lezihlobo nabantu bonke eMathebeleland South, kakhulu esigodini enduneni usigola lomathe lomatema.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC siyaxolisa ke ngomlayezo wakhasithumele wona ungani uyahayizela awuzwakali kahle kodwa hayi silethemba lewazwile amazwi akhe asizweni amazwi esikhulumeli senhlanganiso ye-EMA unkosikazi amkele sidange exoxa ngalolu daba
Ilizwe leZimbabwe ngokumiswa kwalo singaligqamula umnyaka wonke wenele sananzelela ukuthi umumo onkhathi ugajaniswe kabili kulesikhathi lapho kuyabe kusina khona izulu kulesikhathi lapho okuyabe kuwome khona ngaleso sikhathi kuwome khona kwande ukuthi indle yethu nje ibe yomile kakhulu kuvunguza umoya kakhulu njalo kutshisa kakhulu ikakhulu singakhangela isikhathi lapho kusukela kuntulika kuze kuyebamba ekusewuleni kwezulu njalo ke yiso ke lesi sikhathi lapho othola ukuthi sithanda ukuthi kube lokuvungama kwemlilo imlilo yeganga ecina ekugcineni kwayo nxa kungaphathwanga kumbe ingaba kungabanga lonanzelelo ibhidlize impahla impilo kanye layo imvelo ngakho ke sina njengabe ugatsha lwezemvelo Environmental Management Agency siyasebenza kakhulu lezi zakhamizi ikakhulu singakhangela izakhamizi ezisezakhiweni leziyana ezande kuba lenkotha ukuthi balungisilele isikhathi lapho kuyabe kuwome khona ukuthandwa imililo yendle ngokuthi bavule indledlana ezivala umlilo esizibiza ngesilungu sithi ngama-fire guard ukuthi njalo sibasize ukuthi babe lolwazi lokuthi babe lezikhali zokulwisana lomlilo yendle lapho ungabe kuyikuthi usuke wavunga kuthi njalo sibasize ngemfundiso yokuthi bangalwisana njani lemlilo leyi njalo bangatshelana njani nxa sokube lemlilo enjalo kodwa ngaphezu kwakho konke lokhu siyasebenzisa ingqonqoselo yokuthi abantu bangaveli basebenzise umlilo ngaphandle kwamaguma abo kanye lendawo lapho babesebenzela khona ikakhulu nxa sesikulesi sikhathi lapho okuyabe komile khona lokhu sikwenza ngoba sizama ukuthi bavele banqabele ukuqalisa kwayo imililo ngoba sibona ngani ingqobe enkulu isekuthini imililo ingaqaliswa loba ngalisiphi isikhathi lesi
lawo ke ngamazwi kankosikazi amkela sidange isikhulumeli senhlanganiso ye-EMA osithumele eseHarare Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende ukuthi ethule umthetho ovumela ukusebenza kwabathengisa imizimba ngokusemthethweni. Lokhu kulandela ukutholakala kwezidumbu zabanye abayisithupha abakumsebenzi wokuthengisa ucansi. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esiphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Zibubula amagwebu ihlanganiso zamalungelo ngemva kokubulawa kwabacatshangelwa ukuthi ngabaphila ngokuthengisa imizimba abayisithupha eJohannesburg. Abesifazana laba babulewe ngesihluku esikhulu. Omunye wabo utholakale izigqoko zakhe zangaphansi zehlisiwe, isiketi wagujuzela ngaso ekhanda. Omunye utholakale efakwe ebhimu, omunye wathwathikwa phansi kwengcikeza ebingemva kwalesi sakhiwo. Abathathu bebephoselwe emoteni ezizolungiswa kulesakhiwo esiseJohannesburg endaweni eyaziwa kakhulu ngokusebenzela khona laba abathengisa imizimba. Isikhulume senhlanganiso yabathengisa ngemizimba esisonke National Sex Workers Movement, umnumzana Kahleko Rasibize, uthi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende avumele abathengisa imizimba basebenze ngokusemthethweni ukuze bengasebenzela endaweni eziyingozi.
Either sex workers or not, but we're talking women who are dead. This is a massacre in terms of the sex work industry. It's a blow. At what point?
Uthi kuyathukuthelisa kakhulu ukuthi koze kube nini uhulumende evale indlebe abesifazane bebulawa, bebanjwa eganyavu, kanye lokuhlukuluzwa ngenxa yomsebenzi abawenzayo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo uNkosazana Victor Mathudu uthi lesi senzo sesichiyo mama bonke bethidibele.
ngakho kubushungu kakhulu ukuthi abomama bethu bezama ukuthi beziphilise ngendlela abaziphilisa ngakhona bese bebulawa lemsebenzini. Pho benze njani omama? Benze njani ngemuli zabo? Lokho abakuzabayo nxa bethu bazama ukusebenza bakhethe le msebenzi abayikhethayo bese bebulawela kuleyo msebenzi. Kusho ukuthi phela bazikusebenza. Silisize kakhulu njalo silinde ukuthi size ukuthi imphumela izothini ngokufa kwalabo mama. Bafeleni, bebulawa ngubani, bebulawelwani.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Mercy Mvundla uthi sebephilele evalweni njengabomama beZimbabwe kwele South Africa njengoba mihla yonke kusiba lezehlakalo zokubulawa kwabesifazane kungakhathalekile ukuthi benza msebenzi bani.
Kambe sekukhulunywe kangaka, kambe sisikhale kangaka, sisikhalaze kangaka ukuthi sicela ukuhlonitshwa, sicela lathi siphiwe lelo lungelo lempilo ukuthi siphile. Kodwa kuyakhanya ukuthi ukukhala kwethu kunhlangazimuka nomoya akuzwakali.
Lobanje amapholisa angakaqinisekisi ukuthi ababulewe laba ngobani lokuthi badabuka kuwapha amazwe. Kulabesifazana abaningi beZimbabwe abenza umsebenzi wokuthengisa imizimba kwele South Africa. Inhlanganiso ye-Amnesty International layo isukugcizelela ukuthi kufanele uhulumende ethule umthetho ovumela abathengisa imizimba ukuthi bakwenze lokhu ngokusemthethweni ukuze basebenzele endaweni eziphephileyo. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesifazane oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane. Kusenjalo inhlanganiso yabatshutshisi ithi kulowesilisa oyedwa omiswe phambi komthethwendaba ngokubulala omunye wabesifazane laba okuyibufakazi ababuthole kuma-CCTV cameras afakwe kuleyo ndawo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi omanje sebehlabe umkhosi ngokungenela kwezombangazwe emthethwandaba. Omanje laba balobe ugwalo abaluthumeze ebantwini ukuthi bafake isandla zabo kumbe ama-signature, i-petition ngesilungu. Leli phephandaba lithi omanje laba bathi ukungenela kwezombusazwe emacaleni awezombusazwe sokubhahile. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesanganayi hlanganani World Tourism Expo uyaqala lamuhla kobulawayo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Leli phephandaba lithi kuza kuba lababukisayo abangamakhulu phose amathathu 270 bevela kumagumbi wonke womhlaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ndivuka njani ku-Studio 7, siyabonga ukusivula amehlo lisazi sendaba ezenzakalayo elizweni lonke. Hhayi, mina ngifuna ukukhomenta indaba kakhulu. Ukufa kuyafika kuye wonke muntu pathi ukhwini bekufanele ukuthi kube thona selungisa udaba lwethu lweZimbabwe, ngoba yibo abasifake enkingeni namhlanje siseproblemini ezinje. So yibo abasisayinelayo zilezi zinto ezinjengalezi. Ungakhangela ngo-1893 bediliza umbuso kalobhengula, babuya behamba labafana beHarare betrain amatshona i-600 something ukuthi kabuye ezodiliza laphi iZimbabwe. Kuthe nge-independence 1980 kufanele ukuthi kuthathwe unkomo, bangena futhi bathi bona kuzangena abamthandayo. Namhlanje siyadubeka khangela ukuthi abantu beHarare basibusa njani, basibulala ngegrowundi bathula, nanamhlanje bathule vele abafuna ukukhuluma ngakho. Kuyini khonoko? Angithi yaboni. Siyadubeka nje thina sikhala nge-Britain. Sikhala nge-Britain ukuthi iyayilola abantu besitshoneni, ibanika zonke izikhali zokuthi abasibulale, yayingakhulumi. by then. Katesi lo ngena yisicela ukuthi akasiphendule. Asitshele le boundary yethu ukuthi ihamba ngapi ngoba sivele siyayazi. Sesidiniwe thina ngokuhlala ngaphansi kwabantu abasincindezela. Katesi bagcwele bayathatha ama mine akithi. Yonke imisebenzi ekhona ema border akithi yibo. Thina kasisebenzi singolofu. Sile future abantu abantu bethu bagcwele goli babulawa khona le katesi siyaxotsha baxotsha abaningi phela ngabe isindebeleni. Babe phenduka lapha kuzaba njani? Andawo bazafuna ispace sabo sokugcina kusiba umsindo. Abake beyilungiswa queen le into yabo leyo.
I'm a British T-shirt. Akula mgwaqo olungiswayo ezani PF baba ungabe ungawule volume 3 wena akula nje uvule umgwaqo olungiswayo ungaqambela abantu nje amanga abantu bayafa ngendlalo onto iziphala zikahulumende zigcwele uzigcwele iziphi lezo ziphala ezigcwele abantu besifa ngendlala ma iziphala zigcwele kulindweni ke kunganikiswa abantu udla abantu lapho nje kuphupha emini 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 libalelo niyakuphupha niyakucela baba ungaqambela abantu amanga abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla azikho izikolo but liyafakaza lithi kunama thousands nama thousands ezikolo seziyakho nguhulumeni ziphi ziphi lezo zikolo imigwaqo ibolile hayi yabona mina yini wena ngabe vele kangivumi khona ukuthi ngikhulume nestudio 7 ngoba ukuthi umamelwe umhlaba wonke impela uqamba amanga nje ekulihlazo kuyazila lokho ngiyakuxwayisa baba ngokuhlonipha ngenhlonipho enkulu phinda futhi ubuyele kustudio 7 uxolise abantu basebhinga ubaxolise kakhulu ngamanga owakhulumileyo akwenziwa lokho uhlukumeza abantu ngiyabonga
sanibonani sanibonani basakazi bethu nonke kustudio 7 nabalaleli kwistudio 7 ngobuningi babo okhulumayo ke lapha ngumdala ukhumalo ngisegoli bakwethu engingakho ke lapha namhla bakwethu yilolu daba oluzwakeleyo olokuthi i-CCC imangazwa ukuthi iZANU PF ihamba osokubhuku nabanye bahamba beyevotela abantu kuma-polling station ngobuningi bababantu kuyamangaza ukuthi i-CCC imayi kuqabuka ke lokho ukuthi kuyenzakala ngawona lama by-elections ayenzakalayo ikanti ke lomkhuba ubuvele usenzakala kusukela lo Tsangirai saphila emaphandleni ali emashonaland usabhuku nguye ohamba nabantu ayebavotela uyazi ukuthi abantu bakhe inani lakhe lingakanani abafika bavotele bavotele kuthi nje laba abalutshwane abazivotele so ke yona i-CC ma isithi iyakuqabuka lokho kusho ukuthi idlala ngama-supporters ayo ya ngoba yinto evele ingumkhuba wayo iZANU PF owaziwa ngumuntu wonke ukuthi iyakwenza lokho so bona ma bebona ngathi bazowina u-2023 ama-election esenziwa ngaleyo ndlela bona ngathi badlala ngabantu ngiyabonga
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhulumisayo yimi njalo Moses Ntimba ngwele kotswana Gaborone ithike ngithatheleli thuba ngikhulumise mphendule ubhuti lowo ubhuti wami lo ukuthiwa ngukhudzi kudzi msaka lo othi iZANU iyenza kahle ekariyango edinga lapha hayi mukulana Masweka Maseka mukulana imebonzwa mukari yangwe stretch kali yangwe center njendanji yo road enje mlo kwamba kutegwa nangagwa ulo kuchitaka botu road ilo kuzidilila no lingatshela abantu amanga mntomdala lingatshela abantu amanga buti umgwaqo lwana ufil ukufa ukufa nya izimota asahambi kahle namabhasi ahambi kahle amathasupport iZANU mukulana amululame munzila elinjenjiyo inzila ya new generation mbotu we are tired ngeZANU iZANU kasisayithandi please iZANU kasisayithandi sifuna umbuso omutsha sifuna ukutshintsha sifuna ukutshintsha bakithi siyabonga ngingabe mude kakhulu thank you ku-studio 7
Yes, sanibonani sanibonani Studio 7 ngicela migama nguAdolf Shaba. Ngithanda ukucelisa kakhulu kumuli yeZimbabwe kusapho leZimbabwe bantu sukumani bantu liyebhalisa ukuvota ngobuningi benu. Hhayi abantu bekhala kuyela nto abayenzayo lingasongi izandla kodwa likhala. Abantu abahambe bebhalisa celise kakhulu kulabo abakwamanye amazwe gijima uye kuleyo nearest town ngoba ngiyazi ukuthi nearest town ezobe ikhona lapho layo i-ZAC offices lalabo abasekhaya hambani kuma-nearest ZAC office njengoba kungasadingeki izincwadi eziningineki kudingeka isithupha sakho hamba uyebhalisa hambani bantu kuyebhalisa ngobuningi benu thatha isithupha sakho uyebhalisa sikwazi ukuvota ngobuningi if singabhalisa ngobuningi bethu laleyo riginga abakhuluma ngayo abathi izano ngeke idliwe iyaqila angeke izisebenze kufana lokuthi umuntu ele 100 rand umuntu angeke aza kutshontshele even u-20 rand ngakutshontshela u-20 rand noma kuthiwa uyazi metha angeke uzunga ongakubona ukuthi utshontshele so if abantu bevote ngobuningi babo sivote ngobuningi bethu kuyenzeka 2023 siyayikhipha lezano siyayisiphuna neempandle zabo
Studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyazizwa izindaba siyakwizwa labantu bezanu pf abafana nabogawuli ukuthi abantu abanjengabogawuli yiba babuyisela intuthukelizwe emuva ugawuli mayeza khanya ebhovuka ebhovukele umuntu onjengomnankagwa umuntu osewulele ilizwe umuntu obopha abantu obopha amababantu aphikisayo kude zokale ebhovuka kanti yona gawule utholani vele kuzanu pf ngoba gawula sikhundla lesikhundla yini into oyitholayo ukuthi nje kuthiwe umsekeli wezanu pf ikokhona kungakwenza uhamba ubhovuka kuphela nje abantu bangathi basule umnankagwa bhovuka kuphela utholani lo mnankagwa lo ungatholi kakwazi ukuthi kulo muntu ogawulwe njengawo awuyayanyisa gawule mani uyangizama ukuziqoqa mani kambe abantu bathi bedubeka ngakuzwa kalo bhovu kwasibidi uyisekile umnankaka usibidi hhawu uzodi nabantu bemashonaland shu asebesole umnankaka kodwa nto kubhovuka kawutholi lutho umuntu imoto akho nje ihambe esikontirini kawula lutho nje anti sizile ukukhetha ama-central committee wona zange wakhethwa ngitsho mati manje sikhundlela zoyini ukuthi ungwezanu p f kuphela a zinuka amakhwaka
Lawke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga ngazi lehlukane imbala. Different people, different colors. Ingoma ke emnandi, ingoma ka Lucky Dube. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi kasavumi ukuba sisonke. Sikuthi ba siqhubeke sisonke. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingifuna ukuzwa indaba zethu lingaya ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.